o e indebele.
Lingalivuka njani mthakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kumpandula 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile ukhetho, sizalitshela ke ngokuzayenzakala lamhlanje. Umongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, isidumbu sakhe siyafika lamhlanje.
Umgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezinje, umzimba uzangcwatshwa entabeni, kodwa isiko labo gushumweli labe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kozimba.
Iningi lamukela ngembono etshiyeneyo isinqumo esithethwe libandla le-MDC sokuthi ibandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ngenxa yokuthi kuzaba kubekwa owayengumongameli umnumzana Mugabe.
Kathesi nxa beza kuthi bona hayi umgabe le-right sibili ebesejoyine le-MDC namangala uhlaza tshokonalana sedilisa iphathi, baningi sibile bayachiyana lapha labazathi abanye bayaqonda straight bayokuzana abanye bayakuzaphi.
Lamhlanje ke kuhlelo lapho esihlaziya khona udlakela olwenzakala e-South Africa oluqondiswe kwabokuza oluthiwa ngesilungu xenophobia. Sixoxa ke lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, esitshela yena ukubana kanti kungani kuhlaselwa abensundu bodwa hathi abesilungu.
Kanti abamhlophe basuke bangene kwelinye izinga lapha bangabonakali khona, ma bebonakala babonakala njengabaqashi, yikho kababalwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali yegrant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security umuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama, yikho belwisa yena bengalwisi umlungu, ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe sizafika eZimbabwe lamhla sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. Iqula elisilandileyo lilamalunga emuli yakwaMugabe leyakwaMarufu abakonkosikazi wakhe lakahulumende likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Kulokudonselana okukhulu phakathi kahulumende lomndeni kaMugabe phezu kwalapho azangcwatshelwa khona. Amanye amalunga omndeni wakhe athi kumele abekwe kozwimba emathuneni akibo ngoba leso isifiso sakhe asikhuluma esaphila. Uhulumende yena ufuna abekwe emalibeni e-Heroes Acre. Kodwa embikweni awethule izolo umzukulu kaMugabe umnumzana Patrick Juwawo uthe umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe bengavele babeke uMugabe lapho angafuni khona, uzimu luzabalungisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sangazi kulamasiko ayachiyana. Mina ngokwazi kwami uzimu luwela abantu ababe belomunye wabo oyabe echithe igazi elingelaqala, mhlawumbe anyamalale kuthuliseke kuthi. Kodwa-ke imvama yena lowo oyabe kwenzile angasila, kodwa aphile lobunzima bokufelwa ngendlela ezingaqedakaliyo kwabakini. Kangazi-ke laba bathi nxa angabekwa entabeni yona leyo lapho kubekwa khona abanye bazaqedwa luzimu, mhlawumbe lisiko lesishoneni. Kumbe njalo utsho ukuthi balisandla ekufeni kukamgazi xa kusiya esintwini sakithi. Kodwa kwesakibo hhayi kamkwazi kwazi ukuthi yikho lokhu ukuthi ungachitha igazi elingelacala unyamalala ungabonakali. Ungafumi ukuthi nguwe uzimu luzahlasela, lungakuthiya wena njengoba ngisitsho bethatha inchori yomndeni lezizulwane zakho baze batsho abadala ukuthi hayi lokhu kubangelwa yikuthi uyihlo omkhulu wenza isiga esithize nyakana thize lokho okuthi kodwa ukumbeka entabeni kungaba bangela uzimo hayi ngingazi isiko lelo elithiwo yibona ababathi bazadliwa luzi
esintwini khona nxa lithe labeka umuntu endaweni lapha bengafuni khona kuyenzeka yini ukuthi alihlamukele alihlasele ngozimo
ye ikuthi sesisiya enkolweni yabantu ye ngoba ngiseke sizwe sibone abanye nxa kuthe kwaba lo kuxabana ungazwisisani ungazwanani ekubekweni komuntu endaweni ethize mhlawumbe ebingafunwa ngulowo obekwayo kumbe abanye bengafuni bayenza imithanithani lesintu sabo babike lasemadlozini nakuyibo ukuthi amadlozi lalo osehambile bababone ukuthi benzani nalabo abantu abaphambana nalokhu abawufisayo mhlawumbe-ke lapho la kungathiwa luzimu kodwa kuyabe sekubangelwa yimikhuleko yalaba ababekhuleka kulokhu abakhuleka kukho ngaleso sikhathi ukuthi laba bantu baphambanisile kabashaye ngosifazi
umbona efihlwa ngaphi umgabe njengoba kulokudoniselana okungaka phakathi kwemuli yakhe lohulumende
leyo impica amadala insinda abaphenduli kuba lukhunyana kodwa ngibona ate ekugcineni uhulumende lo uzakwenza awufunayo labana abantu njengoba size omunye wabo esithi bazacupha inhlabathi labo bayakwenza owabo umngcwabo khona lekha kuthi bazakwemba labo ithuna bathatha inhlabathi kumbe iros ekhandapana entabeni kule nhlabathi bayekwenza isiko labo lokumngcwaba labo ekhaya kutho ukuthi angangcwatshwa indawo ezimbili angangcwatshwa khonapho e-Heroes Acre ngendlela le efuna ngohulumende labanye lezinduna zakhona lezo lale indlela abazayenza bona abakibo abawugushungu ukuthi bathathe inhlabathi bayemngcwaba eceleni kukanina umgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezimbi umzimba uzangcwatshwa entabeni kodwa isiko labo lakogushungu eliyabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kuzimba
lo-ke ngumnumzana Thande Kozinti Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazo ubeqoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda kunjalo nje iningi lamukele ngembono etshiyeneyo isinqumo sebandla le-MDC esokuthi bandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ekupheleni kwayo nale inyanga ngendlela yokuhlonipha owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ochone ngeviki edluleyo ivandla le-MDC belilomcimbi okumele wenziwe enkundleni ye-Rufaro Stadium okunanza iminyaka engamachumi amabili selokhu labunjwayo khuluma lentatheli zindaba izolo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa uthe umuyi umnumzana Mugabe wayesezimisele ukuba lilunga lebandla lakhe engakachoni uthi inyathelo abalithetheyo litshengisa ubuntu ngoba lanxa bebengavumelani lo mnumzana Mugabe abasoze baphindisele ngenzondo yakhe. Asizweni umbono kamnumzana Max Mugandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kambe ngokutsha kwenzutha ngirayi khona lokhuyana ikambe namhlanje sekungathiwa khona umgabe selungile ngoba ukhutshwe ngekhu sokuthi umgabe selungile. Akulanto enjengana leyo nikulahleka kwebandla le-MDC ngokwakuqala okwesibili kungakhangelwa ngendlela nje ezomasiko hhayi nxazake sitshaye impembe sithokoze sigade phezu kwentaba sithi ufile imthakathi lanxa ifile phakathi kwesigaba nabathi bahambe nje kuphela befika khona ngale benike inhlonipho kodwa bekungunguna bekutho ukuthi laye kumtholile kambe phakathi kokulahlekelwa kangaka elizweni abantu bebulawa yigugrawundi ekamgabe namhlanje sokuthi umgabe selungile phela i-MDC lebekwazi ukuthamisana abo ukuthi khona kasiko kayikho emashonaland kuphela khona ngale zihlobeni zabo ikhona le mathebeleleni so nxa ungathola umuntu esemathebeleleni esiyakhala sibili inyembezi ezikakiti ethena hhayi umgabe bengumuntu obelungile kumele simurecognize e-political party sibili akula nto enjengayo naleyo ungathi ujonathan sibili oku-G40 ukhuluma inqiniso wathina hayi lo beyi-system yani yama-reactionaries So gonke khona lokho la into esikhangele yona le
singabona amanye amalunga MDC kubathukuthelisa lokho kakhulu ukuthi bengachiya ibandla kumbe nje bonke abantu bazambuka ukuthi hayi wenze ubuntu njengoba lokwathi uzamvotela
ibandla selithelile lelela balichiya abantu njengoba laba bakuparliament le sithi bona abarecognize uhulumende lokhona kodwa ke bona behlezi phakathi lapha neparliament befuna lezimoto ukuthi bezijonge uhulumende lwabangamaziyo khathesi nxa beza ukuthi bona hayi umgabe le-right sibili ebesejoyine le-MDC namanga luhlaza tshokonana nasediliza iparty baningi sibile bayachiyana lapha labazathi abanye baqonda straight baye kuzana abanye bakuzaphi kungakhungethilizwa phansi lapha emaceleni lapha kukhanyazani vele sokudabukweni khonaphana kusaziswana
kuyini angabe bakwenzile ukutshengisa inhlonipho
kula nhlonipho laphana ukuthi umuntu uzavota anti lona ikhuluma ngobuhlungu kuphela ukuthi bamkhuphe ngombhobho laphana akula lutho laphana nolutshintshayo laphana njalo bona be-MDC bekumele ukuthi vele khona leyo lokwazi nje ukuthi khona ufile yini umgabe bengamelanga ukuthi bebekwazi bemele ukuthi bona beziqhubekile ngenhlelo zabo kade vele bezimisile kufane nje lokuthi vele akula lutho olwenzakeleyo ngoba vele kakula lutho nakhathi sabantu bakhala nje amafulegi awuyiswele phansi mbijana bakhala ngomgoba utrust umgoba obregedia ngoba naye uthe khona liqhawe lesizwe so ikwabantu ababekukhangele lokho lokho kamgabe lokho ngokunye lokho is a different story altogether more than 20,000 ababulawa yigugraund bebulawa nguye yena umgabe liqhawelani ngoba sebesithengisele ukuthi bathi bona umgabe liqhawe ngoba wenzeni ngemva kokuhlukuluza abantu kangaka kulobo mqamba thina kulani lani lakhathesi asilazimani lapha asilazikolo asilazibhedlela yena ukufesa esibhedlela esikulu umgabe aso sithi ngumuntu umnangakwa umnangakwa uzama ukukulungisa okwenziwa umgabe ngoba uthethe kumgabe
lo ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni achiyeneyo iphephandaba le The Herald lithi uhulumende uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezilikhulu lamathumi ayisikhombisa lanye i-171 ukusuka kwele South Africa kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele idale le-cabinet izolo ukuthi kulabadabuka eZimbabwe ababili ababulawa kudlakela lolu iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umthethwandaba usunqume ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi kuzamele aze emthethwandaba ngeviki ezayo ezosivikela kudaba lokuthi walelani ukupha owayengunkosikazi wakhe uTambudzani Muleya imali ezinkulungwane ezilithumi lantathu i-13,394 ngenyanga efunwa nguMuleya athi yiyo ezenelisa ukuthi imgcine kahle manje ke sengidedela imuva ngilithiya lilalele ke abalaleli bethu lina balaleli bethu kuma messages elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 4650318
Bonani Studio 7 njani bakwethu ngizacela ukuphosela nama awami amagama nje abe mafihle angazi noma kuzohlala kahle kwabanye abantu bengifisa ukuthi abantu beke bemhlawumbe umuntu eyedwa obebaningi behlale phansi nje bezibuza sibalekile yebo ezweni lethu ngiqondanisa nezwe lethu ngikhulumela amanye amazwe sabaleka sezohlala lapha sihleli lapha sekunzima sekomile yebo obaba babaleka bazala lapha baguga babuyele emuva balibalekele izwe labo bangalungisi nathi sibalekele sazalapha siyaguga siyabuyela emuva engushoyo ukuthi never ever ever zikwazi ukuzephephela la njengathi ngoba iSouth Africa igcwele iSouth Africa seyomile right thina masiloku sizitshela phela kunabantu abathi hayi thina hayi ngabe basenzela amaphepha siqhubeke sihleli kugcwele igovernment nayo sekungaphezu kwamandla ubone nje sisixabana sibanga ukuthanyela emgwaqweni ukuthatha izinja lezi ezichayiswe izimoto emgwaqweni ibuneni babantu so abantu bakithi mina hayi angikwazi ukuthi ngiyakhuluma ngithini ukuthi ngabe nje kuya ngami ngabe ngiyabagwinya njengenhlanzi ngibagwinye bengafi lapha bengafeli into engeyona yabo ibagwinye njengenhlanzi ngiyobakhafula te ezweni labo lokuzala ongawukuthi noma ngabe kuthiwa ufile ufele into yakini ngicabanga ukuthi bekubaluleke kakhulu ngoba ungahamba ekhaya kwesinye isikhathi ufike utshumayela ivangeli utshela abantu ukuthi hayi lina abantu eyi votelani ibandla lami le MRP or votelani ibandla lami bathi lina likuphi lizositshela lina ukuthi namhlanje liyagijima liyasimisa esibhorane lisitshela ukuthi votelani votelani uma selibona ukuthi nidliwe okunzima selishiyele ukuhlupheka nako nami lapho ebengithi ngiphosele khona ngiphelela lapho sihlobo zami
sarbonani kustudio seven mnegama lami u-Adolf Shaba mna ngithanda ukukhuluma ngopresident umgabe ongasekhiwo njengamanje yebo kambe kuyisintu sakithi ukuthi hhayi lapho umuntu uma ngasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle kangayo kodwa kuningi okuba kwenzile njengamanje abantwana bezimbabwe bagcwele amazwe wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho yonke into eyayikhona infrastructure eyayikhona ngesikhathi seRhodesia ayikho sibuye ezintweni ezifana nalangendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni sikhuluma nje ngumuntu ofana owayenza i-ground kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo abangabazi ogogo babo ababulawa yile nto sikhuluma nje le nto enzeke manje 2008 sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe abantu bebulawela betshisele imizi ngokuthi nje basole umbuso wakhe bakhetha ukuvotela omunye umuntu ongayona i-ZANU PF so ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi izwe lakithi liyihlekisa umhlaba kungenxa yakhe
hello studio seven ngibonga umsebenzini ufike isithinta nje lathi sikhuluma imbono yethu lezinhlungu eziphakathi kwemoya yethu siphakathi kodaba lukababa umgabe mna bengibona ukubana ubaba umgabe singamqambela amanga nje simpupurele into eyiyo ayekade eyiyenza ngoba singamqambela amanga akula nto esiyenzayo kuyafana ukuthi siyenza nje iphutha ize asikhulumeni iqiniso akade kuyenza ubaba umgabe ubaba umgabe bengumuntu omubi ebantwini ube ngumuntu awethwalisa abantu nzima abantu bebehlala nzima ngobaba umgaba ngoba singabe sinzwinga sizenza ukuthi siye phambili abantu sisenze ukubi sithemba ukuthi kwela kusasa bazasinzingisa bibi sebesithi heyi sikhangelani okuhle sikhangelani okuhle okuhle oku kusenziwa ngumgabe ube kwenzela abecele lakhe edinga isapoti njalo ukubana bamsapoti eyalesembusweni akula abekwenzela ilizwe okuhle futhi angathi uyenzela ilizwe jikelele konke okuhle hhayi kakula singambonga nje emfundweni ukuthi wathuthukisa imfundo kodwa mina kumfundo leyo ngizabonga kakhulu bona abayibababe abafundisayo amatitsha ababe yibo abakwanisa ukubana beme ngoba kathesi ngazi kungasomatitsha ngazi uhulumende athi uyama njani amatitsha yiwa lo msebenzi omkhulu okubana afundise abantwana
siyabonga zulukandaba elenelise ukusithumela ke imlayezelo yenu lingakhohlwa ke ukuyenza ibe mfitshazana nje ingedluli amaminithi amabili lingasithumela ke inombolo zethu ngu 2+1 202 465 0318
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngendlu besithatha besifake indlela
Kuhlelo lapho isihlaziya khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa olwe-xenophobia sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe esichasela nje ukuthi imbono yakhe imi ngaphi kudaba lokuthi kungani kuhlaselwa abensundu abelungu ama-India lama-China engahlaselwa.
Okokuqala singathi thina yikuncipha kwe-resources, imisebenzi iyancipha, amathuba wonke awempilo ayancipha. Ilizwe lase-South Africa libhekane lesimo sokuncipha komnotho walo wonke nje. Lokhu bese kusenza abantu base-South Africa bathalaze bazame ukufuna ukuthi kuyini okungabe kudala ukuthi imisebenzi bangabe besayithola, amathuba abo wonke awempilo anciphe. Bese besike bona konke lokhu kudalwa ngabantu abavela ngaphandle. Uzokhumbula ukuthi ekwenzeni konke lokhu basuka babheke kuphela abantu besikhumba esimnyama, laba abanye abamhlophe noma amaChina noma abakwezinye inhlanga ezingasizo zase-Africa abazibheki. Lokhu kwenziwa yikuthi abantu abamnyama base-Africa mabe se-South Africa yibo ababangisana amathuba labantu base-South Africa. Kanti abamhlophe bafika bangene kwelinye izinga lapho abangabonakali khona, mabe bonakale babonakala njengabaqashi, yikho ke ababalwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali ye-grant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security umuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama, yikho belwisa yena bengalwisi umlungu, ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe abe siyaqasha abantu abamnyama noma bembalwa, noma naye engafika ahlupheke kwenye indawo kodwa ngesikhumba sakhe bambona sengathi ungumlungu, an employer, noma ebathathela amathuba amakhulu ukudla umuntu omnyama. Isizathu sokuqala-ke leso. Isizathu sesibili ngesokuthi uzokhumbula ukuthi e-South Africa lapha kumaviki ambalwa adlulileyo ababusi base-South Africa be ikakhulu yena umongameli bekuphuma izindaba ezimbi ngaye. Ukuvuka kodlakela lokhu okukhona njengoba kuvuka kwamanje into akuqali kuguquzelwe ngabakhokheli embusweni ngoba besenzela ukuthi kusuke amehlo abantu ezindabeni zama-leaks la ukuvuza kwezimfihlo ebeziphathelane lokubhenka kukamongameli u-Cyril Ramaphosa. So ukuthi baguquzele le nto becatshile bebesenzela khona ukuthi amehlo asuke lapho angene kwenye into kukhohlakale ngezindaba kade seziphathe kabi umongameli wase-South Africa. Khona manje ngeke umzwe umuntu okhuluma ngama-Cyril Ramaphosa leak.
Bakhona abanye abathi lanxa bengaphuma abantu abavela kwamanye amazwe, izizalwane zona ze-South Africa iningi lazo azifundanga ukufika kuzinga lokubana zithole imisebenzi yaphezulu, kumbe yona nje efuna i-matrix nje kuphela. Kungakuliqiniso into?
Hayi, lokho angivumelani nakho. Mhlawumbe eyaphezulu yebo, kodwa abantu abasebenza imisebenzi yaphezulu abanandaba nabo. Bona balwisana nabo nalabo abantu abababona suku zonke abagibela nabo izitimela namabhasi namateksi, yibo abantu abalwisana nabo. Labantu abaphezulu le abanamsebenzi nabo. Mina engingakutsho nje ukuthi kona uma kungenzeka baphume abantu bangaphandle bahambe babuyele emakubo, okungenzeka ukuthi-ke abantu base-South Africa bazophendukela nabona bodwa. Uzokhumbula ukuthi kwelakithi ngale kwathi ma kusanda ukuba khona uzibuse abantu bohlanga lwesitshoneni balwisa abantu bohlanga lwesindebeleni bababulala kakhulu. bakakezela izandla umuntu wonke sengisho nabelungu bagoqa izandla babukela kanti kuyeza nakubo khona lapha kokuzokuba khona kuzokuphuma bangaphandle kuzoqala ukuthi kube khona impi yobuhlobo umZulu nomXhosa umXhosa nomPedi kuliwe kube yimpi yomvukela ngoba labana abantu abecabanga ukuthi yibona abenza ukuthi bangathola amathuba bazobe sebehambile bazokuthi ngubani owenza amathuba angathola ngoba azoqhubeke ngekho ngoba isinkwa siyancipha balweke baqedane uzothi uma kusuka lapho balwe nabelungu njengakhona esakubona ngale kwelakithi babadudule labo kuliwe kube yimpi enzima lenti dinga ukuthi ikhuzwe ingaguquzelwa ingakhuthazwa ngoba ekugcineni inyoka izozluma umsila
kodwa siyabona ukubana sikhuluma nje bekulodaba olwamaplazi ayisilo na udaba olulandelayo olungabangela ukubana abelungu labo bazithole besenkingeni
yebo ukubeka kahle mtaka baba kuthi ma kusuka lapho ke uma sekuthalazwe kwangatholakala ukuthi kanti salamba kwabanje kwenziwa kuyini ukhona ozokhomba ngomuntu wathi hayi bo nampayana abantu abasithathela umnotho wakithi ngabelungu bhekani ukuthi emapulazini baphethe njani emafemini baniphatha kabi kanjani endaweni lonke enisebenza kuzo abaniholisi banipha ushintshi sokuzololwa-ke izikhali kulolwe izincukuthu kuqondwe kuba belungu hawu kuluwe labo lichitheke igazi liphalale ligeleze imifula yonke
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe besixoxa ke kuhlelo lapho besikhangela khona udaba lo dlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa okuthiwa khona izenophobia ngesilungu kusasa ke asisoze sibe lalo uhlelo lolu ngoba sizaba sikhangelane lendaba zokubekwa kukamnumzana Robert Mugabe kodwa ke siyaqhubeka njalo ngolwesine ngendaba yethu ngolwesihlanu ngendaba yethu yona le xenophobia
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabezane nendlu besithatha besifake indlela
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabezane nendlu Lesithathaka sifake indlela ichabombeni ngabe siwenzeni na
Usiwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula
siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula South Africa usangabeza ngendlu Lesithathaka sifake indlela
Siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula
siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngendlu besithatha besifake indlela ichabombeni ngabe siwenzeni na
Asonanga muntu asibulalanga muntu
asonanga muntu asibulalanga muntu South Africa uhlangabeza ngendlu Lesithatha besifake indlela chabombeni ngabe siwenzeni na
Uwasonanga muntu asibulalanga muntu
asonanga muntu asibulalanga muntu South Africa uhlangabeza ngendlu Lesithatha besifake indlela chabombeni ngabe siwenzeni na
Usibalekela indlala sibalekela nochuku
sibalekela indlala sibalekela nochuku South Africa usangabeza ngendlu
South Africa usangabeza ngenduku hayi ingoma esivale esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe njalo la wansuku siqhuma ntambama ngowa fast 7 igama lami nguChris Gande libe losuku oluhle